Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNhlangula 2017 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano.
Kule kempu nayo ikempu yakhona isegabeni semvuma about 13 kilometers, but na nxa sibuke zimhlangano kumele siyenzela wona amapholisa khona ngayo, kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngane ngoba kufuneka lenza izizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani, so that besivumele.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye inkundleni ithi iqhubekela phambili ngemikhankaso yokuqeda udlakela emulini.
Abanye bayabotshwa bejele athe sesifika asikhulabuyele ucommunity esekuyela ucommunity ayolotsheza zombilelo lana singakhulumisana naye ejele siyathi ephuma senanzelelo ukuthi abe nzalo ephumeswe ngumuntu usejijini abe seyindoda leyana ekwanisa ukukhuza udlakela.
Wayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafo uthi sokuphele inyanga ezine elokhu engaholi kwele Botswana lapho aqeqetsha khona iqembu le-Chief.
Sithola kwazisa ukuphoka i-grant, siyabona kwazisa ukuphoka i-1000 isalari yakho zikwane ikuhola kwethu kaJanuwari. UFebruwari hayi wahle kuma.
Sizakuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano lanxa isisekelo sombuso selizwe singakukhalazi lokhu. Ukuze sizwe okwenzakala enkayi kosiphunyuka, sixoxe lo councillor wakuleyo ndawo uSambulo Maphosa okubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Kunamapholisa ezigaba baya-insista now and then ukuthi nxa kungaba abantu besenza umhlangano kumele basipote emapholiseni. Lapho uripota khona ikhempu yakhona ikhatshana kakhulu, so babe sebekhangela ukuthi siyayenza yini imihlangano yethu. Sike sabotshwa thina ngo-2014 sahlala esitokisini for 14 days, sisesitokisini sibotshelwa ekhitshini sisithi sigatshini. So abantu bangani bayesaba nxa sithi asihlanganeni, abanye bangani bayesaba ukuthi asizabotshwa, kodwa kulabanye vele abangabuyeliyo em bona be-ZANU PF bayahlangana almost engxenye after 2 weeks babe belomhlangano wabo kwenye indawo, after 2 weeks belomhlangano wabo kwenye indawo, sibakhangele bekwenza lokho, kodwa lathi siyahlangana asibuyele emuva, siyekele ukuhlangana ngenxa yokuthi basikhangele. Kule kempu nayo ikempu yakhona isegabeni semvuma is about 13 kilometers away from here, but na nxa sibuke zimhlangano kumele siyenzela wona amapholisa khona ngayo, kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngane ngoba kufuneka lenza izizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani, so that besivumele.
Baningi yini abasekeli benu, iyagcwala imihlangano yenu?
Usekelo lukhona kakhulu. Inkayi sibili ngiyakwazi ukuthi idile ngakho khona lo asibuyeli emuva, usekelo silalo sibili. Khathesi asisacatshi njengayizolo kade sihamba sicatshi ukuthi lana bengasiboni, khathesi sesicatshelwa yibo njengendlela esizwa ngakhona ukuthi amabandla abambana. Nxa kuyikuthi amabandla abambana njalo, no doubt vele siyakwazi ukuthi inguquko izaba khona.
Nxa lixoxa labo khona ngapho, bakwamukela njani kokubambana?
Yikho bakukhalelayo abantu. Nxa kungani ukuba lokungani abantu sebengani bayasintela nje basiyake sizwe seliqalisa ukungani sebefuna ukuyekela okuyinto lokhu, sabe sesidabuka kakhulu sesizikushuo, ngoba abantu bathi ngaphandle kokuthi kubanjani abanye sebeze besithi nana ngangcono singavoti. Nxa abantu bengayekela ukuvumelana ngesiqhingano nalelo sebelibathi kungangcono bengavoti, kodwa once bakwabanjana sibili akula muntu ongayiye votini.
Lo Councillor Sambulo Maphosa wesiphunyuka enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi. Studio 7 ayisenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye enkundleni ithi iqhubekela phambili ngemkhankaso yokuqeda udlakela emulini ngokucebisa imuli kanye lokusebenzelana lenkokheli zamabandla okholo kanye lezomdabu. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla salinhlanganiso.
Siyasebenza kakhulu kulezi nsuku namachurch. Lama-church sihamba ema-church siyamisana vele ukuthi ema-church abantu abaningi ezimbabwe bangenile cause bangena i-church but e-church izikhathi eziningi into ezinjengazona lezo abantu bathule kabakhulume ngazo ngani. So siyazama ukuthi ema-church khonale sikhulume labo sibabonise ububi obukhona nokuthi njenge-church kuqakathekile ukuthi bekhulumisane nabo labantu bezwisise uhlelo lona lolo ukuthi ukuhlukuluzana ezindlini kasiyonto enhle njalo umuntu bayahlukuluziwe kumele ancediswe ngendlela ezijiyeneyo ngoba isikhathi ema-church bathola ukuthi umntabi ukuthi uhlukuluziwe kancediswa ukuya ngamhlawumbe kuthi isikhathi uyakhulekelwa kuphela asuke ahambe because umuntu lwane ahamba ele stress ehlukuluzekile so kuyamele ancediswe aphiwe i-counselling ancediswe kangendlela zonke omele ancediswe ngazo okwenza ukuthi sijikele ubuki obukhulu obungaba khona umuntu engahlukuluzwa sesikhathi uyothola abanye sebevulewe so sizama ngamandla onke ukuthi ungaze kusike kusona kusana isigaba sokuthi abantu bebunalo ngoba kuqalise emuntwini oyi-one kuye emulini sonjena esigabeni kugcwale ilizwe lonke into naleyo kuhlukuluzana so siyasebenza futhi kakhulu nama-traditional leaders osobhuku ama-chiefs sinanzele ukuthi asiwo masiko ethu asilo siko lethu ukuhlukuluzana amasiko ethu njengabantu besintwini yikuthi siphilisane kuhle siphilisane ngokuthula xa ungakhumbula izini lezakha zethu kuyakhuluma ukuthi induku kayakhi musa okona ngomlomo okulungiswa ngomlomo kodwa sizama ukukhulisa isiko lonaleli isiko lokuthula isiko lokwakha imizi ungasetshenziswa ndlela ungasetshenziswa dlakela
liyazibona yini impawu zokuthi imikhankaso yenu iyaphumelela
ya kuyabonakala ngendlela ezinene ezijiyeneyo abanye omama ababuyayo ukuthi la bezana obaba laba indlela asebephila ngayo kulezi nsuku iyakhanya ukuthi kukhona akwenzakalayo kanti yikuyini elibancedisa ngakho kwenze ukuthi lathi abantwana sesibakhulise kuhle ngapha bekhule nganale indlela ngoba babenazeyo ukuthi obaba amadoda abo kucommunity ayesejijile engasiyo lawana ayehlala mhlawumbe ehlala esilwa ngaso sonke isikhathi sebele ndlela ezinhle zokukhulumisana lelokhuzene lamakhosikazi aho labantu abakhoze kulabo baba abaningi izini esigabeni xa kukhulunywa ngelokhuzene nendaba ze-development sebenanzelela lokuthi kumele bunanzelele ukubana omama bayaphatheka.
Lo mnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhadari enkundleni sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafu uthi uthwele amagabha avuzayo kweleBotswana ngemva kokuthi kuphele inyanga ezine engaholi kuqembu aliqeqeshayo ele-Chiefs kukanti usanda ukuxotshwa endlini abehlala kuyo ngoba engelamali yokubhadala. Intathezindaba yestudio 7 uMartin Gwenya usipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Umqeqeshi weqembu elenguqu leMotlotlho Center Chiefs lakweleBotswana uhlaba umkhulu umkhosi ngoba impilo engasamhambeli kakuhle elizweni lelo. Iqembu le-Chiefs ngelinye lamaqembu alodumo eBotswana kodwa kalila mali osekubone uMafu ehlala inyanga ezine engaholi. UMafu uthi lokho wagcina ukubona imali yeholo ngozibandlela.
Ukuhola kwethu kukaJanuwari bekungama-ingipho-ngipho ekhulunywa ngabantu ukuthi sithola kwezinye isuku kuphoku-300 uyabona kwezinye isuku kuphoku 1000 isalari yakho izikwane ikuhola kwethu kaJanuwari uFebruwari hayi wahle woma.
Uthi usanda njalo kuxotshwa lapha ehlala khona ngoba ungabhadalwanga imali yokuhlala endlini irent.
Bakuthukisa kombe leflati ngafica liweldelwe abanikazi beflati bacine becaphuka baweldi flat. So ngingukhoach nginje bese ngikhoacha ngingaqeda igame straight ukudle ukudla orapa that day ngathi azangayizimbabwe ngaphenduka futhi ilanda yokuhlala khona 2 minutes kube ngibathanda lokho ngibathanda bengalukisa next season ngizabuyela xa kwehlule njalo ayenza hamba ngixoxozele ekhaya khona ngale lami idla amabhondi lawo.
Noma nje iqembu lakhe belibhekane lobunzima bemali, uMafu ugqibe isizini ephakathi kwama-team ayisishiyagalombili kungalani yemklomelo, okutsho iCenter Chiefs izangena kumncintiswano ole mali oyiMascom Top 8 kusizini elandelayo. Iqembu lomunye weZimbabwe oqeqesha kubanga eliphezulu eBotswana ele-BTC Premiership, Madinda Khathazile Ndlovu ele-Orapa United, liqede lingelesithathu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSahavron kweleBotswana.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhlanje ngixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka abenza kwele Melika ngolesine. Nginonkosazana Thubelihle Ndlovu ozabe efunda ecollegeini le University of Nevada, lapho uzabe phatha udaba mayelana ngezebhizimusi. Ngiyakwamukela kuhlelo Mandlovu, awungitshele uzizwa kanjani ngaleli thuba?
Ngizizwa ngijabula kakhulu. Into kade ngilindele and akujayelekanga ukuba le opportunity enje and ngijavule kakhulu.
Awungitsheleke Thubelihle, wena njengomuntu osakhulayo ukumsebenzi onjani?
Okay, mina ngathi ngikwezemali, kwezefinance, banking and finance, ngibe ngisebenzela ama-banks khonapha koBulawayo ever since I was ngile minyaka engathi maybe 19 and sengisebenzela ama-bank angafika maybe 4 to 5 and ngase ngiqalisa eyami company eboleka izimali esingathi ngesilungu yi-microfinance, eboleka imali omama labatsha kuthiwa i-Portify Investment.
So awungitsheleke sisi, ngombono wakho uhlelo lolwe Mandela Washington Fellowship luzathuthukisa ulwazi lwakho mayelana ngezemali, ibhizimusi kanjani?
Ngikhangelela ukuthi nxa kuthiwa ukhethiwe phakathi kwama-applications ayi-70,000, it means abantu engizahlangana labo khona ngale kwele Melika ngabantu abayizingcitshi endaweni zabo lapho abasebenzela khona. Ngiyabona ukuthi kuzayenza ukuthi lami ngiloleke kakhulu ukuthi abazangitshela khona, abazangifundisa khona, ngihamba khona ngile ngifuna ukuyafunda, ngifuna ukuthi ngiyabe ngimuntu othule, ngifuna ukuthi ngilalele ukuthi kanti bona bakuhambisa njani emazweni abo, bese ngifunda futhi laseMelika ukuthi kanti bona benza njani ngezemali, ngezamabhanga, bathuthuka njani. Ngasemphendula lami abantu bakithi bazaba lakho ukuthi bathuthuke, ngoba phela lami ngiyabe sengibaphathele ukuze bathuthukise.
Njengomunye ohuhlelo lolu ukhangelele na ukuthi uzadabuka lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Phela ubudlelwano yiyo into injongo yokuthi vele sihambe ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo labo, sikwanise ukuthi noma uhlelo lolu soludlulile senelise ukuvakatshelana ukuthi siphakamisele i-Afrika.
Umusukuqedile ngale mfundo zakho, ukhangelele ukuthi uzabe ungula inhlelo ezinjani ezizasiza abantu?
Hey, mina ngikhangelele ukuthi nxa ngivela eMelika, mina ngibone ngani ngombono wami, hayi uBulawayo wonke layo zabe sefikile eMelika lomzingwane lobubi lapho esisebenza khona. Nxa mina sengivela khona, ngibone ngani kuyabe kufana nje lokuthi uBulawayo lomzingwane lobubi labo sebefikile eMelika.
Hayi, sikuzile kahle Mandlovu, siyabonga kakhulu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Ngixhume njalo umnumzana Sandiso Mkwananzi, yena ozabe efunda ecollegeini le-Oklahoma State University. Mkwananzi, wena-ke ulibona njani ithuba leli?
Mina ngingusandiso Mkhwananzi ovela esigaba emadebeleleni North. Ngakhuluma ngemandela ye-Washington Fellowship ukuthi imvulamehlo yamphakamisa kakhulu kade ngikhona, yangenza ngabona izinto ngendlela etshiyeneyo. ngakho engakutsho ukuthi uhlelo lolu lobuye empilweni yami ngesikhathi akade ngiswela khona.
Lapho ufika la ukhangelele ukuthi uhlelo lolu luzawathuthukisa olwazi lwakho mayelana ngezobhizinisi okungakanani?
Ngikhangelele ukuthi lapho ngisiya kwele Melika, uhlelo lolu Mandela Washington Fellowship lungiphathise kakhulu ekuhlanganeni labantu abacabanga njengami engathi meeting of like minds.
Bengicela uphinde ungitshele ukuthi ukumsebenzi onjani.
Mina ngiyi-student e-University of Zimbabwe, ngenza i-vet science. Kodwa part time I am a volunteer in this cooperative, like it's called a savings and credit. At the same time ngizamukhulisa yami company. Supernovas akade ngayiqala ngiphakathi kwe-Stand. Yaba i-idea engayinanzelelayo siyaselakala ulwazi olunjalo lwe-business.
Uma usuqedile ngalolu hlelo ukhangelela ukuthi uzabuyenzani ngolwazi lwakho?
Ngikhangelele ngathi into nje ezimpahla engizazo, kodwa kumqoka kulakho konke ukuthi ngibe khangelele ukuthi abantu baphakanyise bekwazini indaba ze-business.
Hayi futhi lawe bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, isikhathi sedliwe nguMangoyi, masidibane ngeviki ezayo. Lingakhohlwi kodwa ukungena kumsakazo wethu kusasa, lapho sizabe sixoxa labanye ontanga abakuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship. Oliver Lelisayo, nguMike Hove, Lilala.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ngingalitshola njani izulu kandaba lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sikhuluma ngokubhekane lamantombazana kanye lamajaha emazweni atshiyeneyo. Siyakwazi ukuthi kula abantwana beZimbabwe abaningi kakhulu abahlala emazweni, so sifuna ukuza ukuthi impilo yabo ingani ihamba njani. Kodwa-ke hayi, asilabo lamhlanje silomama uPastor Polite Zamkhosi. Sakubona-ke mkhosi.
Yebo baba, linjani?
Hayi, siphile kakhulu. Kunjani khona ngapho-ke eBhilitane?
Hayi,
Bhilitane namhla sibone ilanga. Kukhulu lapho ukuthi abantwana abaningi abavele eZimbabwe basemazweni atshiyeneyo. Sizwa kuthiwa bayahlupheka sibe nqaka ukuthi sefuna ukuthi nxa adinga ijaha kumbe adinga intombi. Akufani leZimbabwe phela. Uhamba njani ngokuzwa kwakho?
Ngibona ukuthi bale ndaba lokuthi uma sebedinga intombi or ijaha bethole umuntu wakubo. Into engiyibona I think kuya ngokuthi umntwana wangkhona wasuka nini ekhaya. Uma kuwukuthi ukudale lapha ama-interest I think ayahambahambe. Alahleke ababengasela sikhathi sokuthi ngithole umuntu wasekhaya, suka sekuyizitiso zethu thina njengabazali ukuthi hey bakithi ngathi umntana ami angathola umuntu wasekhaya. But bona uma ukhuluma labo uyazizwela mpela ukuthi hayi kubo akusaqakathekanga kangako.
Uyakuhlanganela kho yini kunokuthi abantwana bayabuya bezecela kumbe ukuthi bacebise ukuthi benzeni xa sokubuya udaba lolo?
Hayi, lokhu mina ngiyasebenza kakhulu labantu abasha. Yikho ngisitsho ukuthi kubo angiboni ukuthi kubaluleke kangako. Kubalulekile kithi ngoba uma uhlala labo phansi ubabuza ubabonisa ukuthi hey mntanami, kungaba kuhle kanjani ukuthi uthole umuntu wakini, noma kungasikho ukuthi kumele mbuze ubuyela ekhaya, but nje umuntu or ungasomuntu wakini ukuthi kuyabe sekungumuntu wakini impela wasesiNdebeleni, but nje umuntu wase-Africa. But bayakutshela nje kahle ukuthi hayi, thina kithi lokhu akubalulekanga. Njengase endlini yenkosi esikhathini esiningi okhanya ubalulekile kubo uma ubabuza ukhuluma labo, but as long umuntu ekholwa ukuthi ubuyaphi kubo abakubona ukuthi kubaluleke ngaleyo ndlela.
Pho-ke kulabo bangazani bahlangana lodubo lolu, ubatshelani nxa ukuthi bangakubuza?
njengomfundisi lami ngigxila khona lapha endabeni yokuthi bawuthi umuntu ewathola umuntu ozwana layo umthandayo engumuntu okholwayo ngibona ngathi kokubaluleke ukwedlula ekuthini ukuthi uzothi emntwaneni hayi wena mntwana ngifuna uyethatha ekhaya uthathe umuntu wakini umuntu wasesikweni so ngibona ngathi uma kufika ebantwaneni akufanani lesebantwini abadala lakhe abantwini abentanga like ngithi ontanga bami uma umuntu elapha efisa ukuthi athole umuntu esikhathini esiningi isithi nje mina ngangathathanga uma ngibona ngibona ngizibona ngingathatha ngolunye uhlobo then yikho lapho kuba le nkinga khona ebantwini abadala but ebantwaneni angiboni ukuthi kule ngxaki kangako siyabathadisa abanye bathade bathada abantu bakwamanye amazwe abanye bathada abelungu siyabathadisa nje kusa kwamalanga bakhanya abanayo inkinga
ye nxa singavala-ke ngamafitshane-ke ubona ngazani-ke okuhlupha abadala kuyini ukuthi begcina besithi hayi phela thathwa ngumuntu onje kumbonje
I think khonokho nje ukuthi thina phela sifuna isiko lethu la kuyahamba-hamba kusixaka ukuthi sifuna umuntu sukufuna umuntu wakini and uma engalakunje ungumuntu wasesindebeleni ufisa umuntu ukuthi uma ngathathwa ngumuntu wasesindebeleni esikhuluma ulimi olufanayo esizwanayo I think i-culture ngoba kuyahamba kuhambe kuxake esikhathini esiningi ama-cultures angahamba ehlukane especially I think ebantwini abangakholwayo
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibungile kakhulu-ke Pastor Polite Zamkhosi khonangapho-ke ebhilitane
yebo baba
ye ungadinwa kusasa mama
allright faba libe losuku oluhle
ilawo kube njalo mama
okay bye
bye ye siyambonga kakhulu-ke upastor Polite Zamkhosi yena ukhona ngale-ke ebhilitane ungumfundisi sibili kodwa uyakhangela nangalezi ezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilane
Siyabonga Gibbs, ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we-Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama nguntungameli inkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu nami ndingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokuthi kumele ukuthi umuntu abele sineke njalo-ke kulolutho oseliphume esikristwini lokhu kuba lesineke njalo lokuthi abantu bekwanise ukuzinikela umuntu engabuyeli ngemuva bengikhangele kwabaseroma ichapter ka-5 ngibala uvesi ka-3 lo-4 uthi yona ngenxa yalokhu-ke kasithokozenini phakathi kwentubo zethu lokukhathazeka kwethu ngoba nxa sithokoza phakathi kokudubeka kwethu siyazi ukuba ukubandezelwa lokudubeka lobuhlungu kukhipha-ke isineke njalo kukhipha lokuqina umuntu engabuyeli ngemuva uverse 40 yena ukuqina-ke lokhu kuletha ukuba umuntu akhule esimeni sakhe abe lokuzwisisa njalo ukukhula lokhu-ke kuletha injabulo njalo lethemba lokuthi umuntu uzakuba nempilo enaphakade eyensindiso kusho ukuthi singakhangela inkolo ezikhulayo kakhulu njalo singakhangela ikakhulu inkolo lezi ezi-small zilem ezesityawa sinanzelela ukuthi zikhuliswa ukuthi abantu bakhona nxa bezinikela abayesabi ukudubeka abayesabi ukuzinikela impilo yakhe yonke yikho sibona ukuthi loba nje singakukhuthaza kungayisonto elungileyo kodwa iyananzelela ukuthi bakwanisa lokuthatha impilo yabo ngenxa yokuthi babekholwa entweni leyo abayikholwayo. Umuntu uyikhola ngenhliziyo yakhe yonke. Mbona ngani isiKristu sesakhipha kakhulu thina esiKristwini ukuthi umuntu kumele abekezele loba edubeka. Njalo sesakhipha kakhulu ukuzinikela ngenhliziyo yomuntu yakhe yonke. Because nanzelele ukuthi amaKristu amanengi esihlangana nawo kathesi. Nxa sikhangela umbhalo lo uPaul awukhulumayo lapho ekhuluma labaseRoma ngesikhathi lesekhuluma labo kwakuyisikhathi amaKristu ayehlukuluzwa khona ngokukholwa kwabo. Abanengi ibandla lisaqalisa babethathwa betshiswa emlilweni, abanye njalo bebotshelwa ezigodweni kukhululwe izinja kumbe kukhululwe izilwane zibadabudabule. Ngakho ukuba ngumKristu kutsho ukuthi kwakusitsho ukuthi wawusuzimisele lokufa ufela ukholo lwakho. Siyananzelela ukuthi uJesu uthi yena mina umuntu uthi yena nxa uJesu ekhuluma uthi umuntu ambona engumlandeli wakhe ngulo kwanisa ukuthatha isiphambano sakhe amlandele. Nxa sikhangela yena uJesu ngokwakhe ecanda indlela yethu yesiKristu simbona edubeka ezefika esibangeni sokuthi ebethelelwe esiphambanweni alahlekelwe impilo yakhe. Kutsho ukuthi wayezimisele ekholwa-ke yena ukuthi lolu hambo uNkulunkulu ayembekele lona luhambo luqakatheke kakhulu, njalo yena akholwakile ukuthi wayengayisabela ukuthi le mpilo yakhe angayilahlekela. Wayengayisabi ukudubeka, watshaywa, wenziwa izinto eziningi-ningi. Loba nje nxa sisiya phambili sikhangela uPawulu ekhuluma kwabasePhilippians esithi yena esenza konke lokhu wayevele uJesu khonapho enguNkulunkulu, kodwa akazange akwesabe ukuba uNkulunkulu wakhe. Wakuhlubula wathatha-ke isimbatho sesisebenzi. Ngakho abazalwane abaningi kumele sifunde ukuba lesineke phakathi laphakathi kokudubeka. Isineke siletha ithemba, siyaletha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu njalo uyakwanisa ukuthi asiphumelelise entweni esiyithembayo. Abantu abaningi abalasineke, yikho sifumana intombazana umuntu esehlule ukuqeda isikolo ngenxa yokuthi kalasineke sokumelela ukuthi azathathwe achade kakuhle ugcine sesithwala ehlule ukuqeda isikolo. Siyabona abanye abantu abangalasineke sokuthi umuntu alungise impilo yakhe anothe kakuhle agcine etshontsha agcine sesiye ejele ngoba abantu abaselasineke.
Kwigqibe mfundisi.
Niyabonga kakhulu. Namhlanje siyathandazela isineke egama likaJesu. Sithandaza ukuba lalabo abagulayo, lalabo abangezwa kuhle, uNkulunkulu aliphikise libe lesineke lokholo lokuba uNkulunkulu uzalisilisa ngegama likaJesu. Sithandazela abancane intanga, ama-youth ethu, sibabeka ezandleni zikaJesu ngegama lakhe namhlanje lilamandla ukuba uzabanika isineke sokumelela izinto ezinenye. Bakhuliswe nguye, bakhuliswe lizwini lakhe ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda, igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. umculo kaJays Marabini esithi intombe enhle usiqobela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.